lokho kumangalisa abaningi akade sebethuswe isinqumo esithethwe ngabathushisi izolo lapho akade sebebonakale bengaphikisi ukuba aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebhengi. Abathushisi sekutonisweni kukarushaya ngumnumzana Karutso Vyaduma encediswa nguCharles Mchemwa. Ekhuluma lentatha lezindaba emthethwandaba kamantshi weHarare, igqwetha likarushaya umnumzana Charles Zwete uveze ukuba umantshi uzakupha isinqumo sakhe sokuba uzakwamukela isicelo sokumtholisa imvumo yokuhlawula ibheyili loba hatshi ngolwesihlanu.
We shall of course today later on state the that is doing this confession that we made in respect of our application for bail.
Siqale ukungena emthethwandaba lamhla ekuseni uhulumende osele ukuba useguqule isicelo asenze izolo mayelana nesicelo sethu esebheyili.
Uqhubekile sithi bathemba ukuba uRushaya uzaphiwa imvumo yokuba atholise isuka ngekhaya.
And we oppose the application to withdraw the concession to bail, and the magistrate has reserved his ruling and he will be keeping his ruling on Friday on that application.
Uhulumende usitshele ukuba uguqule lolu daba ngenxa yezizathu azifake phambi kwedale. Siphikisane lakho lokho, kodwa umantshi uthi uzasitshela isinqumo sakhe ngolwesihlanu.
UZwete uphikise ukuguqulwa kwesinqumo sayizolo esithi udaba olufanayo ngomnyaka ka-2017 uhulumende wapha omunye umuntu imvumo yokuhlawula ibheyili kungenasizathu sokumupha loba ukuthi anitshelweni. Kodwa umnumzana Ziyaduma utshele idale ukuba uhulumende ugcine ecabanga kabili wabona kufanele ukuba uRushaya ancitshe leyo mvumo ngoba kungumlando kahulumende hatshi omunye umuntu ukuba umuntu aphiwe ibheyili loba hatshi. Uqhubeke esithi isizathu sakhe sokuthi ancitshe leyo mvumo yokuthonisa isuka ngekhaya esithi uRushaya ngomunye wamasela atshontshela ilizwe esithi indlela ayofuna ukuphuma legolide ngayo iyethusa. Umthethwandaba utshele ukuba uRushaya wathatha imizuzu emine kuphela ukuba akhangelisise ukuba utholeni ngesikhathi senkundleni yendizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Izolo isinqumo sabathushise sokuba bengadikisi isicelo sakhe sebheyili sitshiya abanengi sebambekwa ngaphansi besithi siveza sobala ukuba usebenza labantu abakhulu kuhulumende. uRushaya ubotshwe enkundleni yeRobert Mugabe International Airport ngemva kokufunyanwa elesi sindo samakhilogramu ayisithupha selitshe eliligugu legolide. Nxa engafunyanwa ele cala ulakho ukugwetshwa ukuhlala iminyaka emihlanu esejele epika. Kusenjani, umantshi labahluleli bemadala emthethwandaba balobe incwadi kumongameli Emmerson Mnangagwa beswela umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba besithi uphazamisa umsebenzi wabo. Encwadini le abayithumele kumongameli bathi umsebenzi wabo sebenza besevalweni ngoba besesaba ukuxotshwa imisebenzi nguMalaba. Lokhu kuza ngesikhathi ababandla aphikisayo besithi kwaMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF ukuba baphazamisa umsebenzi wemithethwandaba. Ekhuluma edale ePhalamende, umphathintambo ogatsha lwezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthe kanalwazi ngencwadi elotshwe ngabomantshi labahluleli laba. Ngimele 27 News eHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.